sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 29 ngompandula 2016 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje. Isifundise University of Zimbabwe siyabotshwa ngemva kokutshengisela ekulishini leli lapho uMongameli Mugabe obegcoba khona izifundi esezigqibe izifundo.
Ngoba iZimbabwe ingaphiwa imali i-INS, imali yakhona kayisebenzi okusegcekeni okumele ikusebenzi. Imali yakhona iyasebenza ukuletha amabhondi lapha eZimbabwe.
Inhlanganiso ye-International Monetary Fund isilobele olwela ilungelo loluntu umnumzana Patson Tsamara isithi kayisoze iphathise eleZimbabwe ngemali. Isinqumo sokuthi eleZimbabwe livunyelwe na kumbe hatshi ukuthengisa impondo zendlovu ezisesiphaleni ezilentengo ye-$35 million siza kwethulwa inhlanganiso ye-CITES ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubotshwe isifundi esisodwa ekolishini le-University of Zimbabwe namuhla kulandela ukutshengisela kwaso phambi kukamongameli Robert Mugabe, yena obegcoba izifundi ebezigqiba izifundo zazo. Ezinye zalezi zifundi zibikwa bezikhonona zisithi ziqeda nje izifundo sezisiya ebuyangeni ngoba kungela msebenzi elizweni. Umongameli Mugabe obekhangelelwe ukuya kwele Botswana ukuyathakazelela ilanga likazibuse walelo lizwe kasayanga namuhla kulandela ukuthukwa akwenzwa ngumongameli Ian Khama. Asenelisanga ukuzwa ukuthi isifundi esibotshiweyo sisiwe ngaphi. Abakhankasela umbuso okhululekileyo bathi inhlanganiso ye-International Monetary Fund, IMF, yenze kuhle kakhulu ngokuthembisa ukuthi kayisoze iphe eleZimbabwe uncedo lwemali andubana libhadale isikwelede salo njalo lilungisise okunye okunengi. Ilinhlanganiso iveze lokhu encwadini eyilobele umnumzana Patson Tsamara, yena obeyilobele eyixwayisa ukuthi ingaze yaphathisa uhulumende weZANU-PF ngemali ngoba iqhubeka ingawahloniphi amalungelo kaZulu. Omunye wabathi i-IMF yenze kuhle ngumnumzana Charles Nyoni omzabalazo we-Occupy Africa Unity Square.
Into ethabisayo sibili ukuthi i-IMF layo isikwanise ukulalela abantwana beZimbabwe isikhalazo sabo, ngoba zithi kakuncedi ukuthi i-IMF iphe uhulumende kaRobert Mugabe imali eyokuthi atshontshe imali nokudlalisa imali bezivikela izimoto bengasebenzisi imali lokho kumele beyisebenzise khona. So into ethabisayo sibili eyokuthi i-IMF layo isiqakathekise ukukhuluma kwabantwana beZimbabwe, ngoba uCaptain esifaka le petition ubemelele izikhalazo lezithise zabantwana beZimbabwe ngoba yithi kade esimthumileyo njengabantwana beZimbabwe. So into ethabisayo sibili le ethengisayo ukuthi abangaphandle kweZimbabwe layo sebesilalela nxa sikhuluma-ke ngumndeni lenxa sikhala.
Kodwa abeZANU-PF bayakusola kakhulu lokhu bathi lifana labantu abathengisa ilizwe.
Yeah, abeZANU-PF bavele kabafuni vele ukuthi amazwe aphandle ahlengise ukulelana nathi esikhalazweni, ngoba bona abeZANU-PF bayadla bayasuta ngokutshontsha imali. So kade kibo vele ukuthi imali le ingabuya beyitshontshe. So ye, kumele vele bekhale ngoba imali yabo akade ngifuna ukuyitshontsha esiyekelayo ukubuya. So ku-right, wothi labo bake besafe njengathi esisafayo lapha eZimbabwe.
Ukona kungani lingafuni iZimbabwe ithole uncedo oluvela ku-IMF la kwezinye inhlanganiso ezifana labo World Bank?
Ngoba iZimbabwe ingaphiwa imali i-IMF, imali yakhona kayisebenzi okusegcekeni okumele ikusebenzi. Imali yakhona iyasebenza ukuletha amabhondi lapha eZimbabwe. Imali yakhona iyasebenza ukuthenga amanye ama-tier gas kanye nama-battery stick okusitshaya nxa sikhuluma lokucomplain. Imali yakhona iyasebenza ukubhadala izisebenzi zikahulumende lezinye ezingekhoyo, imali itshontshwa nje, imali iaphizwa lapha eZimbabwe. So akuncedi ukuthi njengeZimbabwe sibe lesikweleti loncedo esiluphiwayo, thina imali yakhona singayisebenzisi, lokho kumele ikusebenzise khona. Khathesi ezindaweni lapho esihlala kizo akula manzi, amagesi ayahlupha, vela manzi ekansile kaklini anolile, kodwa imali nxa bephiwa kabayisebenzisi khonokho, bahamba besiyazithengela izimota behlale emahoteleni besidla izimali.
Umnumzana Charles Nyoni ngomzabalazo we-Occupy Africa Unity Square. Umhlangano wezokwemba amatshe aligugu ugqitshwe lamhlanje kobulawayo lapho inkokheli zomdabu abembayo ugatsha lukahulumende olubona ngezenjiwayo kanye loZulu abahlafune khona indaba ezimbalwa ezikhama abembayo kanye labantu abahlala endaweni ezile migodi. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ekhuluma lomsakazo weStudio 7 kumhlangano lo oyenzwe okwamalanga amathathu oweZimbabwe Alternative Mining indaba eHoliday Inn ojonye ukucwayisisa inhlupho ezibhekane labembayo kunye loZulu, usiba lukhulu webhanga lesizwe uDokotela Khuphukile Mlambo uchasise kabanzi ngokuza kwemali yamaphepha eyohlobo lwebond ngesilungu.
Ama-bond notes ayabuya kuphela ngo-October. Now, kufanele sizibuze indaba i-reserve bank ilethe ama-bond. Into ekhona lapha yokuthi siyawabona ama-queues akhona emabhenki abantu befuna izimali. Isikhathi esiningi bayaswela, abanye bazuza ama-dollars or ama-$100. Sakubona kuhle ukuthi khona sibe lenye indlela ukuthi abantu bangaqhubeka bethengiselana bethenga. So ama-bond note walethe ukuthi azosebenza khonokho and azosebenza eZimbabwe kuphela, wasebenzi ngaphandle. Ngoba siyakwazi ukuthi khona ukusebenzisa idola kuyinto elesilingo esikhulu sokuthi bakhona abanye abafuna uzoyilanda bevela kwamanye amazwe bezoyithatha.
Umlambo uchaze ukuba amabhanga kunye lebhanga le-RBZ lizakuba lo mlando wokutholisa uZulu imali yakwamanye amazwe lapho befuna ukuyavakatsha kumbe ukuthenga kwamanye amazwe. Ngakho omama abathenga bethengisa kumazwe angamakhelwane bengethuki, wachaza ukuba bajonye ukukhuphukisa umnotho welizwe.
Ukuze asebenza ukuthi nxa umuntu efuna umZimbabwe efuna ukuya eSouth Africa kulelungelo lokuthi ayithathe leyo bond note hambe ebhenki yakhe afike athi hayi mina ngeSouth Africa funa amadola funa amarandi bazamini. Nxa bengela imali yakhona balakho babuye kithi ereserve bank, but i-bond note le siswele imali yokuthi siyinjani siyihlangule ngedola nesesayithatha idola lesibanzi. So konke sikulungise ukuba sekufake ngezindlela zakuthi khona i-system le isebenze kakho.
Abakhonzayo kunye labembayo bakhonone kakhulu ngenyathelo lokuletha imali yamabhondi bethi kuzadala ubuyanga kunye lokukhukhumeza imikambo yangasese ebisinyamalala elizweni. Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSen Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi ubuyanga sebuzakhuphuka njalo labantu abaphila lobugoga bazaqhubeka bedubeka njalo ilizwe lilakho ukubuyela kusimo sika-2007 kanye lokuqhubeka ngamandla kwamabhizimusi angasese okulakho ukubulala umnotho welizwe.
Njengoba likwazi iZimbabwe yonke jikelele singathi more than 90% yelizwe ngamaKristu, kodwa kugcwele abantu abampofu khonapho. Indaba le yokuletha ama-bond notes imali le eyabini yamaphepha konti izaletha ukuyanga kakhulu ebantwini, njalo siyakholwa ukuba uhulumende ube nazo ezinye indlela abangayenza ukuthi imali ibe khona ezandleni zabantu. Ube ngakwanisa ukuthi akhulume lo hulumende weMelika kumbe lo hulumende oweningizimu e-Afrika. Sisebenzisa urand kumbe iMelika isinike-ke imali ezincane zakhona ezingeke ezingalula ukuthi umuntu azikhiphe ngaphandle kwelizwe.
Ilunga lesigaba semagwegwe kobulawayo edale lephalamende uMnumzana Anele Ndebele uchaze ukuthi akumangalisi ukubuyela kuZulu yeZimbabwe umuntu abeselwa ngitsho ukudla emavinkilini ngoba inyathelo elithethwe nguhulumende likhombisa ukwehluleka ukubusa. Bekunani ukuthi akhulumisane lamanye amazwe aqhubeke esebenzisa imali yawo ukuze ilizwe livuke.
Engakutsho ngama bond notes ukuthi imali yamaphepha nje kuyacishe kufane la lokhu esake sakubona ngo 2007-2008 kusetshenziswa lawana ama-bearers checks akhathaza abantu ngendlela ezinzima kakhulu. Kuyabisa ukudubeka, abantu bavele badubeka, abantu kabasebenzi ezabelweni. Lokhu kuzenza ukuthi sithwale nzima kakhulukazi. Mina engikubona kuyisolution ukuthi uhulumende lo lokhu kuyisibonelo ngesinye sezibonelo ezifana lokuthi usehlulekile.
Amazwe abalisa iSouth Africa leZambia lawo aphatheka kulo umhlangano wezokwemba. Ezokwemba yizo ezibambe umnotho weZimbabwe, njalo igolide kubikwa liyilo eliletha imali eningi ezweni noma likhona elithengiswa ngasese. Abembayo baveze ukukhathazeka ngokuza kwemali yamabond, bethi uhulumende kazanye akhulumisane labo andubana aqale ukudinda limali. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushotwe yi 4930-6065, la ku 15460 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com, la kuFacebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Sokusungulwe umanyano wamabandla okholo esigabeni seNorton osebenzelana lamalunga azancintisa kukhetho lwama-by-election kulandela ukuqhamuka kodlakela phambilini kokhetho oluzaqhutshwa kuleso sigaba ngenyanga ezayo mhlaka 22. Kubika uMavis Gama.
Inkokheli yalumanyano othiwa Norton Voice of Hope ithi ithethele linyathelo ngenjongo yokwenzela ukuqhutshwa kokhetho oluzayo ngokuthula kusukela kumalungiselelo alo ngosuku lokuvota kanye lalapho kusethulwa impumela kuze kwazakale ukuba ngubani onqobileyo. Ukhetho lokukhetha ozamela isigaba seNorton edala lephalamende luqhutshwa ngemva kokuxotshwa ebandleni leZANU-PF kobemela lesi sigaba umnumzana Christopher Mchangwa, umkhokheli wabalwa impi yenkululeko iZimbabwe National Liberation War Veterans Association. Abathathu abazancintisa laba bathi umnumzana Themba Mliswa, yena oncintisa ezimele, umnumzana David Chingonzo we-National Constitutional Assembly kanye lomnumzana Ronald Chindedza owe-ZANU-PF. Umgcini sihlalo enhlanganisweni ye-NVH uProfet Wilbert Chandamale owe-Gospel of Peace Assemblies utshele umhlangano lentathelizindaba e-Media Center ukuba bazasebenzelana labancintisana kulolu khetho ukukhankasela ukuthula lwehlelo lodlakela ngesikhathi kulungiselelwa lolu khetho. Umfundisi Taurai Vandira we-Celebrations Church uthi abasafuni kuzwa ngezehlakalo zodlakela esigabeni seNorton. Leli nyathelo linconywe ngabenhlanganiso eziphatheka kwezokukhankasela ukuthula elizweni okubalisa eyeZimbabwe Peace Project, osebenza kuhlangothi olubona ngezokutholisa uzulu ulwazi kunhlanganiso ye-ZPP unkosazana Nokholo Mhluzane, uthi abenhlanganiso yakhe bayasekela wonke oqhuba imisebenzi yokukhankasela ukuthula lokulondolozwa kwelungelo loluntu.
Nxa abafundisi bekhuluma, thina sikhangelela ukuthi bakhuthaza ukuthula, bakhuthaza ukuhlalisana, bakhuthaza ukuzwanana phakathi kwabantu. Asiboni langelanga elilodwa abafundisi abangasukuma khona bethi abantu kabahlahlelane ngamahloka. So kungasikho khona lokho, kungasikho ukuthi abafundisi bakhuthaza ububi phakathi kwabantu. Siyabakhuthaza ukuthi hayi, kabahambi bayekhuluma ilizwi lokuthula njengalokho kade sikuzwa namuhla, kabahambi bayekhuthaza abantu ukuthi bahlalisane.
Umamhluzana uthi abafundisi kumele bakhankasele ukuthula kungakhathalekile ukuba umuntu ungowaliphi ibandla.
I-politics yananzelela thina njengeZimbabwe Peace Project ukuthi khona endaweni zonke ekudleni kule politics, ngkhaya kule politics, kuma communities esiphila kuwo kule politics, emsebenzini i-politics asiyibalekeli, enkonzweni ikhona i-politics. So abantu laba abakhokhela inkonzo lezi ezihlukeneyo baphila kuma communities wona lawo, babuswa yibona laba babusi abafana laba busa ama politicians. So balakho ukukhuluma entweni ezibahluphayo and balakho ukuhlutshwa into ezipolitically related, because sithi balelungelo ukuthi bakhulume ngento ezibahluphayo.
Uthi abafundisi abasebenza ngendlela yokumanyanisa uZulu yibo kumele basekelwe ngazo zonke indlela, besenza azwisise uZulu kuba singekho isizathu sokuhlukuluzana kwezombusazwe kusetshenziswa udlakela.
Umongameli engabayalela ukuthi benze lokho, asizazi izizathu zakhe, mhlawumbe zi-personal asikwazi, kodwa ngesukukhangeleyo thina nxa si-assessa ukuthi bamela amalungelo abantu na, as long as bamela amalungelo abantu thina sizabasupporta. I-ZPP isebenza kakhulu labafundisi and ukusungulwa kwayo kusizwe ngabafundisi, so siyakwazi ukuthi abafundisi balo futho leZimbabwe, balo futho le-politics leZimbabwe. Kwabanye kungabakhuba bese begcina bekhuthaza abafundisi ukuthi hayi kabathule kabafele ngaphakathi, kodwa hayi thina sithi wonke umuntu ongumZimbabweni ulelungelo lokuchiseka lokukhuluma akuzwayo ngelizwe lakhe.
Abe-NVH laba bathi bazoqhubeka bezikhuluma lezo ndaba eziphambana lombhalo kaNkulunkulu ngoba kuyikho okuvele kumele bakwenze njengokufunwa lubizo lwabo ukukhuthaza ukuthandana kwabantu. Abafundisi bakulomanyano bavela kumabandla ehlukeneyo atholakala eNorton okubalisa LA United African Apostolic Church, Christ Embassy, United Churches of Christ lamanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umhlangano wenhlanganiso evikela inyamazana eseziseduzane lokunyamalala emhlabeni jikelele e-SIT sukhangelelwe ukuphuma lesinqumo esokuba eleZimbabwe livunyelwe ukuthengisa impondo zendlovu ezingaba lentengo engamadola izigidi ezingamachumi amathathu lanhlanu, i-$35 million dollars ngomvulo. Unopala jikelele walinhlanganiso umnumzana John Scanlon uthi umhlangano walinhlanganiso oqutshelwa eJohannesburg okwamanje uhamba kuhle kakhulu, kungakhathalekile ukuthi kulokufuthelana phezu kwendaba ezithile, kubika uBenedict Nhlapho.
Umnumzana Scanlon utshela bezindaba ukuthi zitshisa phansi phezulu inkulumo zokuthi zilondolozwe kanjani inyamazana eseziphosa ukunyamalala.
While there are differences of opinion on some issues, what we're finding is a very good spirit. Ngoba
nje lokuhlukana kwembono kwezinye indaba, amanxusa ahluza zonke indaba ngokuzimisela lokuzwana. Basebenze gadalala ukuze bavumelane la kwezinye inkulumo ezinzima ukuthi kube lesivumelwano.
Zikhona iziphakamiso esezenziwe ngamakomiti achiyeneyo kulo mhlangano. Sekuvunyelwene ukuthi inkakha zonke kungasabi lo muntu ovunyelwa ukuzithengisa loba kutholakala elezitho zazo. Idubela kwele South Africa litholakala entabeni ze Cape lona kusekelwe ukuthi kuvunyelwe ukuthi lingathengiswa nxa kucelwe imvumo yeSITs. Kusekelwe njalo ukuthi kuqedwe inkohlakalo kwezemvelo, ukusetshenziswa kwe-internet ekudaleni amacala kwezemvelo, lokuthi kwenziwe ucwaningo ngokuthi ngobani abakhwezela ukubulawa mahlayana kwezinyamazana lezi eziseduze lokunyamalala. Konke lokho ovunyelwene kumakomiti kusazovotelwa ngamanxusa onke akulo mhlangano andubana kwemukelo ngokusemthethweni njengomthetho we-SITs. Kakusibo bonke abathokozileyo ngokuqhutshwa kwenkulumo lezi. IZimbabwe sikubeke kwacaca ukuthi ayithokozi ngalabo abaqhubeka bevimba isicelo sayo sokuthi ithengise impondo zendlovu. INamibia layo itsho njalo, kanti iSwaziland layo ithukuthele ngalabo abaphikisa isicelo sayo sokuthi ivunyelwe ukuthengisa impondo zikabhejana. Umphathindaba wezemvelo kwele South Africa unkosikazi Edna Molewa uthi zimbalwa izinto ezingajabulisi abathile kulezi nkulumo. Uthi kulabathile abafuna ukusebenzisa imizwa ekwethuleni izinqumo kulokusebenzisa ucwaningo lwesayensi olwenziwe ngabethula isicelo. Okunye uthi bakhona abafuna iSITs ingenele emthethweni yokuthengiselana, okufanele ilizwe ngalinye lizikhethele ukuthi lifuna isebenze njani.
The SITs cannot get into the domestic markets. We are not happy with the way
iSITs akufanelanga igqamukele kuzivumelwane zokuthengiselana okufanele zenziwe ilizwe ngalinye. Asithokozi ukuthi bakhona abafuna lokhu kwenzeke. Sisebenza nzima ukuthi sinqabele lokhu njalo sikhangelele ukuthi akusoke kwenzeke.
Udaba lukhangelelwe ukutshisa kulazo zonke kulomhlangano ngolweZimbabwe olokuthengisa impondo zendlovu nolweSwaziland olokuthengisa ezabobhejane. Kodwa mnumzana Sikaloni uthi lezi zombili kuzaxoxwa ngazo amanxusa esevela tshaywa ngumoya wempelaviki.
Namibia and Zimbabwe, they want to take off the annotations.
Namibia le Zimbabwe zifuna ukuthi emthethweni we-CITES kukhutshwe umugca obenqabela ukuthi bathengise impondo zendlovu. Lolu daba lona luzaxoxwa ngomvulo.
Zonke indaba ezivunyelwene kumakomiti kuzafanele zivotelwe ngokubili kokuthathu 2/3 yamanxusa ukuze zemukelwe njengomthetho we-CITES. Umhlangano lo okhangelelwe kuphela olwesithathu wevikezayo. Melestudio 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Ku live talk lamhla kuhlelo labesifazana olwe Women's Round Table sixoxa ngodaba lokubotshwa kwabantu osokubhahile kulezi nsuku. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Ukutshengisela abantu bekhonona ngendaba ezehlukeneyo eZimbabwe ezigoqela isimo somnotho lesombusazwe okungemukeli imali yama-board notes lokunye okuneginengi sokuyimvama elizweni. Lanxa abatshengiselayo laba bevame ukungena esitaladeni ngokuthula, amapholisa ahlezi ebahlangabeza ngodlakela. Umbuzo omkhulu ovame ukubuzwa ngabaningi ngothi kambe kuzaphetha ngani ukutshengisela lokhu. Abenhlanganiso ye-Women Institute for Leadership Development sebeqalise ukukhulumisana lamakhansile esigabeni zeMathebeleland agoqela akobulawayo eGwanda la kwamanye amadolobho inhlangothi abenhlangothi zempilo ezijeneyo ngendaba yesitile kakhulu eziphathelane lenhlupho ezibhekane labesifazana. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxelwa umqondisi walinhlanganiso uNkosikazi Samukeliso Khumalo elincwadi yecubungula izombusazwe engowebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana Shepherd Dube, ukuze bahluze ukuthi kuyasebenza na ukutshengisela kungela kukhulumisa nalo uhulumende.
Ama-demonstrations lama-protest la ayenzakalayo they are long overdue. Yinto kwakumele iyenzakale kudala, awukaze kwenzakale anyway in the world. Ukuthi there is an economic collapse and kungabi lama demonstrations and ukuhlumile yalo okuswayo engakhishwa emandleni. Whatever zalo PFD 2008 ukuthi bengaphumi emandleni, abantu kwakumele bedemonstrate, but for one reason or another abantu abazange bedemonstrate. But it has always been a ticking time bomb ukuthi at one point or another kuzayenzakala ukuthi abantu bazavuka and people will have an idea of what they want. Now that we have got the demonstrations and they are happening, these demonstrations will not stop until such a time people have got food, people have got access to jobs, of which we are not expecting that anytime soon.
Makhumalo, ubona njani wena nxa sikhangele ngelihlo lowesifazane?
Ngivumelana la yobaba ngendaba le yama-protest ukuthi ivele ibe i-time bomb bekuzayenzakala at some point in time. Then thina sithi sikhangele i-engagement as a way ebiza efaka abantu kumatafula for discussion. Uye sengithi let's start from there and njengathi abantu besifazana maybe singabe silayo i-capacity yokuthi sibe sigijimise ezitridini, but we are saying let's sit down and talk about these issues. But nxa kuyukuthi abantu bayadiscuss ama-issues kunga lalelwa. People are very angry and to end up in protest. So we are saying we don't want to with cleaners of figure on our police engage. Whereby even as people are engaging, you can tell guma dialogues like what happened to be very angry. For instance, meeting at this line, I'm sure Kwanda. Oh, Mama, we could not no, but Lina, I decided very early busy meeting to engage with citizens. And the ama local leaders, they said, no, Lina said, we am Sangano, and I would tell you, I'll deceive you in Sangano, because we are Sasilibi is a Lingabui. But if you could, there is tension between the Abandaba Lituayo, Layama leaders, they've not taken time to have those dialogues and communicating with why isn't this and the way they are happening. Abantu bafuna ukutshela bafuna ukuthi batshele why izinto zingayenziwa. People don't want to be taken for granted. So uzafica ukuthi kuzagcina sokungama protest. So we don't want ukuthi kufike khona apho we're saying ukuthi let's have this government respond at both at local level and national level. Nxa kuyikuthi kulama problems, can they say them than ukuthi bethule instead sabone bethenga izimota living luxurious lives at the expense of the ordinary woman, the ordinary girl ongakwanisi ukuhamba isikolo.
Baba Dube, ngiyababona laba abatshengiselayo. Kodwa ke imbuzo eminingi kwabanye abaphandle bathi bona kwenzakalani ke nxa selitshengisele langena ezitaladeni kwaba lobudlwamudlwangu, kwaba lokutshaywa kwabantu. Kodwa lingahlali phansi likhulumisane lohulumende.
Kuba lesikhathi iphesen ukuthi uyakhuluma, uzame ukukhuluma lomuntu, uzame ukukhuluma lomuntu, kufana lo muntu lesikwereshe sakho. Ke uzamnenga ukuthi ngicela imali yami, ngicela ungenzele lokhu, ngicela unginikeze mhlakabani, lenza ama-payment plans, umuntu engayenzi wonke nala ama-payment plans. It's the same situation that citizens of Zimbabwe find themselves with ZANU-PF. The government is arrogant. The government does not entertain among cries of Andu.
Yeah.
The government does not want to talk to the people. But yes, if you go as an ordinary citizen, you see I tell anyone, a minister, you will not be able to see the person because they will ask you, who are you? So even if we say it's in our organizations, think tanks, or analysts, citizens who could manage government, they are not willing to listen.
Yeah.
And that will give birth to each other end if also people do not demonstrate against that. Because if we are saying a government, we are not only talking about this Zanu-PF government, we are talking about government to come. So
yes.
The view of the people of Zimbabwe, you could have set in precedence, and they want to set the record straight, that you are there in political power not because you are born royal or there is something great about you, but you are there as a mere representative of the people.
Makhumalo, imbono yakho kakwenziwe nike kuyiwa phambili.
Njengoba sesiqalisile into zokuxoxisana lama ama elected leaders ethu, let's continue sixoxisana labo, let's continue laba abakwanisayo labo ukwenza whatever they can do to get the attention of the government. Let's move forward. We need to get a government a better than this. We deserve better than this.
Isindebele Makhumalo.
Ngithi sixoxisane nini, sikontinue sixoxisana lezi nkokheli zethu ngenxa yokuthi sithi thina kungangcono ukuthi we deserve umbuso ongcono, ukuthi sibuse kangcono ngabantu bona laba abasibusayo, batshintshe imbono yabo, babone ukuthi babekwazi ukuthi bona bakhona ukuthi basikhokhele, hatshi ukuthi bazenzele intando zabo phezulu.
Ye Dube, elokugcina,
i-government must shape up or ship out. Ngabe ngasakwanisi nomamelekile ngoba isima silanga kuhle lapha eZimbabwe, and going forward as organization that is still a continuous sizama ukuba inenga, sizama ukukhuluma labo.
Umnumzana Shepherd Dube ucubungula ezombusazwe njalo ngoibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube obekhuluma endawonye lo mqondisi wenhlanganiso ebona ngelungelo labesifazana, a Women Institute for Leadership Development, unkosikazi Samukeliso Khumalo. Hayi, isikhathi sesidliwe ngumangoye zihlobo zami, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Isifundi se-University of Zimbabwe sibotshiwe lamhlanje ngemva kokutshengisela ekolishini leli lapho uMongameli Mugabe abegcoba khona izifundi esezigqibe izifundo. Kwanelo kwalamhlanje, olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.